Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Elinga livuka njani mthwakazi omuhle walamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 5 kumpalakazi 2019 igama lami ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje abomndeni kamuyi mnumzana Robert Mgabe lamhlanje bazahlangana lesiphathamandla sedalele High Court esibona ngokuchithwa kwempahla yabafi ngoba umuyi wafa engalobanga iwill.
Umuntu angakholi ukuthi uzabhubha uzakufa. Athe manje umgabe laye angathembi ukuthi uzakufa. So kungenzeka ukuthi iwili ngabe ingekho. Oho, kungenzeka ukuthi iwili ngabe ikhona. Bona babejele yona amaloya nabo-executor. Maybe sekhona vele nabanye bemuli yabomgabe ukuthi ifihliwile.
Iningi lithi impilo ilokhu isiba lukhuni ngamandla ngesikhathi inhlanganiso ezabela abantu ukudla emhlabeni jikelele zisithi ilizwe likusimo esibi kakhulu kwezokudla. Amalunga edalile ephalamende amane avela ku-MDC la kuzanu PF kunye leli lodwa elizimeleyo avinjwe ukungena umhlangano wedale ngoba besetheswa icala lokufumbathiswa imali eyi-$400,000. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Abomndeni kamuyi umnumzana Robert Mgabe lamuhla bazahlangana lesiphathamandla sedale le High Court esibona ngokuchithwa kwempahla yabafi lapho abazakhetha khona ozakhokhela uhlelo lokwabiwa kwelifa likaMgabe. Lokhu kuza ngemva kokuba imuli kamuyi iveze ukuthi uMgabe kachiyanga ugwalo olulotshiweyo oluveza ukuthi ufuna impahla yakhe yabiwe njani iwill ngesiNgisi. UMgabe ubikwa wachiya imali engange-US $10 million kuphela ebhanga lempahla enlutshwana nje engatsho lutho. Kodwa igqwetha lakhe umnumzana Terence Hussein uthe ozakhokhela uhlelo lokwaba impahla kaMgabe uzaqala ngokuhlela yonke impahla kamuyi adingisise lokuthi ube lezikwelede yini lokuthi bakhona yini abamkweledayo. Impahla kaMgabe igoqela umdadata wendlu abehlala kuwo lemuli yakhe eHarare obizwa ngokuthi yi-Blue Roof. Amagqwetha athi njengoba kungela will emthethwandaba indlu lelifa lakhe lonke liya kunkosikazi wakhe uGrace labantwabakhe lanxa kuthiwa ezinye zezihlobo zikamuyi bezifuna lazo ilifa lakhe. Ekubhubheni kwakhe uMgabe indlu yakhe yayilokhe isebizweni lebandla lezanu PF. Kodwa isiphathamandla sebandla leli umnumzana Obert Mpofu utshele umsakazo weStudio 7 izolo ukuthi sebeqalisile uhlelo lokubhalisa indlu elibizweni lemuli kamuyi. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezemthetho umnumzana Dumisani Dube njalo oligqwetha. Wambuza ukuthi kuvamile na ukuthi umuntu ofana loMgabe uphile iminyaka yonke le njalo efundile waqeqetsha ezomthetho aze azibhubhele engelagwalo oluveza ukuthi ufuna ukuthi ilifa lakhe labiwe njani.
I think even to know me, I'm a guy. I'm a guy. It's kind of me. I'm a guy. 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 So when the guy is willing to be in here, oh, when the guy is willing to be corner, when I was a chair, when I'm a lawyer, I was a executor. Maybe say corner, when I'm a the one who's moving, I'm a guy with the official will. So, what man is in this world? See me to come and join. but one did was in Kaditi. Low finally told something in Fenny Romontu, trying as our pure, as we fish with. Then a fishy with Utility surviving spouse, the years of telematrimonial home, Lavantuan. So it's been sitting around with Villas.
Emhlanganweni wabo namuhla lo babe bekhuluma ngani kahle kahle
Amhlanga noqala alwandwe kude wili iwili yabe ikhuluma ukuthi umufi engafa ngoba leza thongamela ukwabini kwempahla yakhe so nxa kungena wili kuba le meeting yokuqhathwa i-edict meeting okubizwa khona isihlobo lama-creditors or abale-interest kwi-state ukuthi kwa-appointiwe ku-executor ozangqedwa nomaster ukudinga impahla ezingabe zifihliwe kulandelela izikweleti lokubhadala isikweleti so umhlanga noqala kuthiwa i-edict nesintu sezindebeni wawusenzakala after umnyaka umuntu sebhubhile ukuthi ihlobo zazike zihlangane kwabiye impahla yakhe kwezinye indawo bakwenza emngcwabeni besandakuqeda umngcwabo bahlangana konke njengemuli bekhetha umuntu ozasale ethungamelele imuli kubhadala lesikwelede elandelela lesikwelede
abezikwelede babe bekhona labo emhlanganweni lo
ibavunyele enwano le-interest kwi-state bavunyele bebuye bezokhethi kakhulu ukuthi kumane zaba ngu-executor and izikhathi eziningi okuqala khona umsindo ukuthi ama-beneficiaries umama wabantwana ngobunkosikazi bakwanisa ukudonselana sibekhethi befuna ukuthi omunye lo mnyaka efuna umuntu ofavorable ukuthi emanage i-state so that becontrol i-state ngoba i-executor ngiwele power namandla oku-control i-state ubebhadala abantu econtrol imali le namanje amathuba angatholakala and as a point of reference uzananzelela ukuthi kuze kufika lanamhla i-state ekasolomon mjuru lokhu ingakafinalize ekazobhi lokhu ingakafinalize maithitha abantu abaningi vele ikakhulu abantu abamnyama ahluphe ukufinalize because i-executor umasters office very corrupt babetshontshe impahla befihle impahla namagqwetha kwesikhathi abetshontshe impahla efihle namawili
njengoba ingekho iwili lapha dube omele athole ilifa ngubani ngunkosikazi kamgabe labantwana kuphela kumbe umteni wonke labaphandle
nxa ungena uyili vele umuntu ozathola into eziningi unkosikazi kamgabe ngezathola indlu ngoba ehlala kiyo uthiwa ngisuthiya imatrimonial home i-10 million yalala she can get up to about 5 million years or more so the biggest beneficiary umuntu ozabhenefita kakhulu ngokuthi ungabele wili unkosikazi wakhe nabantwana abasendlini ababhalwe kuma-birth certificate abangaphandle laba abantwana nezinye isihlobo labafowabo labanabakwabo asozethole lutho ikanti maybe nxa ewili nxa ebhalile wili kwakungenzeka ukuthi babe bafakele kuwili
ubona kuhamba kuhle yini ukwabiwa kwempahla yakhe nomgabe kungela kulwisana
I think khona kuzaliwa ingxabano esiyabona ngesikhathi somngcwaba nje ne-DSG iyayiveza abantu kona kuzaba nohlupho olukhulu ngoba kunabantu abanye abazabe be-entitled isihlobo abanye basebenzelayo imali yani engakabi engingathatha unkosikazi wakhathesi nabanye abantwana bangaphandle izisebenzi lazazichashile direct lazo zile-claim kwi-state
lo-ke ngumnumzana Dumisani Dube igqweta njalo eyingcwethi ecubungula ezomthetho ubekhuluma ecingweni lo ntungameli Nkomo we-Studio 7 ekwabulawayo Iningi lithi impilo ilokhu isiba lukhuni ngamandla ngesikhathi intengo yempahla ezitolo iqhubeka ikhuphuka njalo inhlanganiso ezabela abantu ukudla emhlabeni jikelele ezibalisa iWorld Vision leUnited Nations zisithi ingxenye yabantu belizwe leZimbabwe iyalamba njalo idinga usizo ngesiphangiphangi. Ukubhidlika komnotho welizwe kuqondane lokusilela kwezulu okubangele isivuno esiphansi lokucuba kwezifuyo lonyaka. Njalo ingcwethi kwezokulima zithi umumo ungafana ngomnyaka ozayo ngoba umkhathi ukhomba khonokho. Ukuzwa okuningi ngalolu daba usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lo nkosikazi Patricia Chabalala, umsekeli kamgcini isihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi zakobulawayo yeBulawayo Progressive Residents Association njalo egcina intandane emzini wokuzinakekela.
Ngoba abantu zebeke bona imali yokuthi bathenge ngabalayo baphakathi kwendlala enkulu balutshwana abalemali yokuthi bathenge so lokhu kuphethela ukuthi singabi lokuhlaliseka ebantwini ngoba nxa ungadlanga vele umuntu esolokokuza ngaphatheki ukuthi uyajika sikuba umuntu aphendule abe ngenye inyamazana nje lenhlanganiso yethu yabancedisa abantwana kodwa kubutshwala esilapho ngoba sizame ukuthi sibaphukuza esibe sisezele esibapha esikwinzezelele mbijani ngoba sibona ukuthi abantwana laba nxa bengathole okokudla bengaphendula sibe abantwana laba bacala ukuthi buthathe izinto zabantu banzele betshontsha nje babe besandla sokuthi bathathe bengahloniphi into zabantu sase sibona ukuthi ukudla bethu ngcono esikwenzile sibathe kube kuthithithi mbijani ukuze badle bengekhaya badle futhi
abantu lokhe benika yini imali lokudla singathi ngama donors
yami sibili inhlanganiso ukuthi iphiwa imali njenge sinisela izikhuphuzi zabo njengoba kazi ukuthi kukhuphuke kakhulu izikhuphuzi izikole zikhuphukile sibili izikhuphuzi ngempela enkulu kakhulu kodwa ngithole imali yabantwana lokudla ngethe ngithola basangincedisa
kodwa lathi abanye babo sebekhulile bayaphenduka yini ukuzoncedisa
ye kodwa balithwana abaphendukayo ngoba iningi labo elinye abatholanga imisebenzi ebanika okuthe xaxa njalo futhi abantwana kolaba abazezela abakasebenzi basaphezu kokuthi imisebenzi atsho akwazi ukuthi ongapha ngazithike nzima kakhulu ungazi ukuzifundile esikhathi yathatha isikhathi zobe ingatholanga imisebenzi
abantu manje baphila ngani
wonke umuntu usaphilile noma ethengisa engaphi ngekhaya konke kuyizitole nje ukufakufakisa kuyizinto kulababoleka isikhuthi bawote bathengise iyathengiswa babakuphilwa ngokuthengisa khona sabakuthi izendlini ikhuphini eyintoisesitaradini ipepa sesitaradini impuphu sesitaradini nje konke kusesitaradini akulamuntu esezithasi kuphithizeka kuyiyake babe kuthengiswa bakutshwata abahleziwe abangabami siyayenakeyo kuthengisa
siyabona ukuthi emabhanga kwakufakwe enye imali yokuthi izayenza isimo sibe ngcono
nzima kakhulu okwamabhanga nabathe bathunyela imali ngabantwana kuyizimi ukuthi bayithele imali yakhona kuyizimi ukthi lapha emabhanga ibe ngaba se-econnect laphana abantu bezedinga imali zakho ngacina sengibona sengiqalisa ukuba le misindo sike abantu besisho ukuthi bangizele baphiwe imali zakho avelazi uyayihleka imali uyakwanisa ukuthi kunekele imali yakho isiyethe sinyanga izele ebantwaneni hhayi emabhanga kunzima kakhulu abantu bahawuza angikholisa abantwana abaningi sizathi sivula ngojanuwari babuye bezikole hhayi boba zonke zikhuphukile ningathi sona sesephuze kwami isithezi ikhuphuke ithiyona umntwana ngamomunye kubeka khiphe 285 ngeten isikhuphile sombona abaningi vele bazahlala phansi abangaselanga umnedise inhlanganiso zabantwana ngoba futhi okunye abazali abasezikaleni zise ingakhangeli lafikuthi emzalini abantwana ababili ngabathathu ekuceleni esithize phezulu nelesiphansi kunzima kakhulu ukuthi engabolekisa abantwana la
inhlanganiso kukhona elingabasiza ngakho yini abantu liyabaxwayisa ukuthi bengenzaxwayisa
kakhulu abantu sikhuthazana labo ukuthi hhayi abantwana ngabancedisi ukuthi babuyele ezikolweni njalo siyazama ukuthi sikhulumisane kwezinye inhlanganiso incedisi ukuthi abazali bathole ukuthi bathole ukukhulumisana kwezinye inhlanganiso ngoba kwesikhathi kuba zima umzali uyahlala ethi hami nangiselamali kanti-ke enye inhlanganiso ibingamncedisa ngokuthi uyabe ngazi ukuthi aqonde ngapho
Alo ke ngunkosikazi Patricia Chabalala umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo abahlali bakobulawayo yobulawayo Progressive Residents Association njalo igcina umuzi wokunakekela intandane ubexoxa icingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekhona le kobulawayo kwamanje ke sikhangele ezivela kumaphephandaba lemisakazo ithiyeneyo iphephandaba leHerald lithi amalunga edalele eParliamente athi umnumzana Themba Mliswa ozimeleyo lamalunga MDC amabili athi abomnumzana Anele Ndebele loPrince Dubeko Sibanda lelunga lezanu PF umnumzana Leonard Chimba bavinjwe ukungena umhlangano wekomiti yeParliamentary Portfolio ngoba besetheswa icala lokufumbathiswa. Umgcinihlalo wekomiti yezemithetho edale uNduna Fortune Jarumbira uthi lanxa kungela bufakazi bokuthi amalunga la afumbathiswa imali engamadola azinkulungwane ezingamakhulu amane i-$400,000 kumele bajeziswe lidale lePhalamende ngoba balehlisa isithunzi. Iphephandaba leChronicle lithi kulomuntu obhubhileyo omunye walimala kakubi kulandela ukulwisana kwabojekeja enyathi esigabeni seMajepeleland North izolo. Leli phephandaba lithi kulabo tshekitsha abathiwa ngamashurugwi abadinga igolide behlome ngamahloka lenkemba abahlasela abantu mahlayana begamula lezifuyo. Amapholisa athi udaba lwabo tshekitsha laba solusabalele ilizwe lonke lapho okule golide khona. Manje ke silalele ke abalaleli be Studio 7 lina balaleli bethu kumazwi elisithumela wona nge WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Njani bantu be Studio 7 kanye nabalaleli? Ngazi ngihleli ngisho ngithi indaba mangabe sikhetha ummeli welizwe lakithi abantu kunento abasuka bengayicabangi njalo bengayibheki. Nanama abantu bevotela bethi ngummeli bavotela abayanga. Ma ungathi uvotela umyanga, into yokuqala umyanga yini azoyenza evele ngumyanga? Okokuqala uzofuna ukuqala agcwalise isikhwama sakhe. Okwesibili uzobheka ifamily yakubo kanye lezihlobo. Ngaphandle kwalokho bantu asibhekeni ukuthi lo muntu okufanele abe ngummeli uyini, udume ngani yena. Singaveli sithi nje ngoba simbona ku-TV, ngoba simbona kumbunonile onjani. Hayi. Lento lena siyenza i-mistake, senza i-mistake enkulu kakhulu. Siyabonga.
Ngiyelela kakhulu basakazi be-Studio 7 kanye nemuli yaseZimbabwe yonke kumagumbama nomhlaba. Ngokudabuka obukhulu nangenhliziyo ebuhlungu ngezwe lami. Msakazi omuhle ayikho into engalunga eZimbabwe ngaphansi kwento okuthiwa izano. Ihlazwe lingaka namhlanje bezama ukutshontsha imali ze-China ne-America. Lokho abakwenzileyo ukuthi bakhiphe izibalo ezirong, ama-calculations arongo, isikwethu ukuthi yi-mistake, vele into abadla ngayo. Kanti yiphi into eyake yalunga, e-right, enhle, eyake yenziwa izani. Manje ngingakubeka nje kucace from 1980 up to namhlanje, kungu-2019 sibheke ku-2020. Yini yiphi into eyake yenziwa izani? Yaba right. Njengoba manje sihlupheka sigcwele emazweni wonke. Silala singalele kuthiwe ngozenophobia eMzansi kuthiwe yilokhu eSouth Africa silala ngaphansi kwama bridge silala sigijima. Yini into eyake yenziwa izano yaba into eright. Bonani salibonani basakazi beStudio 7. Mina ngingungwenya ngokuzalwa ngiseFlabusu kodwa ngihlala eJohannesburg. Bengicela nje ukuphawula ngamafishane ukuthi le mali lena benza ingathi bayenza bayikwenzeka imistake ngokuyi-announce kwabo. Hayi ukuthi kwenzeke imistake vele ngamasela. Bayibambile bayigodlile benzela ukuthi ekugcineni bayitshontshe. Yindlela abaphila ngayo, yindlela yempilo yezanu leyo ye-corruption. Njengoba nje izwe namhlanje lifile liphelile, libhubhile liphelile nya. Yi-corruption bebeyibambele ukuthi bayayifuna ukuthi bayiyebe yibusela bezanu. Ayikho into ezolunga eZimbabwe ngalento abathi izanu ehlanzisayo. Iyahlanzisa nje lento okuthiwa izanu. Into okuthiwa izanu nje ingcolile kamnankagwa nomnankagwa wakhona konke. Yibusela bebeyibambile bebeyibezela ukuthi balibazise bayitshontshe.
Linjani umsakazi? Nangulida Ncube wale etsholosho le kodwa ngokuhlala ngila eSouth Africa. Besicela ukuthi khona lalokhu kudla okudeni kuthayo lisishere nathi ngapha etsholotsho. Kunzima ebadaleni lapha, kuzima mfowethu, isimo sekhaya sinzima kakhulu, sizwisa usizi. Yazi uma uthe wafika khona so yazi usuka kulolunye usizi. Ngingasakhaleli nje kuphela abadala bakho bodwa, kodwa sokhalela nje isigaba sonke. Hayi, kunzima, kunzima, kunzima. This year bekuthi kuzolinywa mina mboni. ngoba konke nenkomo zezisu sizi zonke nemfuyo nje angabali inkomo kuphela lemfuyo zonke kuzesu sizi simo sinzima igrout impela enzima kabi
sanibonani studio 7 lenjani bosisi nabobhuti mina benginesicelo lapha bafowethu iradio yami ekuseni ayibambi angizwa izindaba bengicela ukuthi naliqeda ukukhuluma izindaba zasekuseni uhlelo lasekuseni liphinde lilufake kuma WhatsApp ukuze sizwe ukuthi bekukhulunywa ngayo ngempelampela iy'ndaba zasekuseni asizitholi mane ngithi angizitholi so ngiyazi mna umlandeli omkhulu we-Studio 7 mangizwa so eyi inhliziyo yami babuhlungu so ngiyacela abodadewethu nabanewethu ukuthi senzele lingenzele njalo olivalelisayo ngu-Isaac GG Mpofu siyabonga.
Ke ngamazwi abalaleli bethu abasithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ke singene kwezangapha eMelika, ingcwethi kwezemithetho ezine ziphe ubufakazi edalele The House obuphathelane lohlelo lokususa umongameli Donald Trump ngomthetho othiwa i-impeachment edale lephalamende. Ingcwethi lezi ezintathu, umnumzana Noah Feldman, unkosikazi Pamela Escalante lomnumzana Michael Gerrard, bebenxuswe ngabebandla lama-Democrats, kuthi oyedwa umnumzana Jonathan Turley ubebizwe ngama-Republicans. Ingcwethi lezi ziphe ubufakazi bokuthi umthetho uthini nxa kukhangelwe isisekelo sombuso welizwe. Injongo yabaloba isisekelo sombuso welizwe leMelika vele yayiyengeyani. Ezintathu ingcwethi ezinxuswe ngama-Democrats zithempela uTrump wephula isisekelo sombuso welizwe, ngalokho kumele athathelwe amanyathelo okumsusa esihlalweni. Uthele yena uthe ubufakazi obukhona ayisibo obungabangela ukususwa kukaTrump esihlalweni, ngoba abaloba isekelo sombuso welizwe bathi kumele abedale baqale bakhangele ukuthi ubedale na amacala awezinga laphezulu. Kodwa amaDemocrats athi uTrump wayefuna ukufumbathisa ilizwe leUkraine ngosizo lwezikhali olwaluvele lumele luye kulelo lizwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Dan Moyo, isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika njalo eyisiphathamandla sebandla le-MDCT.
Okukhona ukuthi ngesikhathi esiningi ma kule nto efana le-impeachment eba kakhulu iba partisan, so kusho ukuthi emalangeni okuqala uzobona amalunga amabandla la esekela iside labo. So for instance ama-Republican okwamanje sisabona besekela uTrump, kodwa ngokuya kwesikhathi lakhona futhi ma ubhekisisa ama-impeachment eke yenzeka for instance eka-Nixon, uzothola ukuthi ekuqaleni babe bonke belandela upresident, kodwa kuthe ma i-evidence siqala ukukhwela abaningi baqala ukukhwesina ukuthi amndawo ngathi kukhona okushaya manje. So I'm sure inkinga yona le ukuthi i-Senate i-controlled ngama-Republican and therefore ma kusiyovotwa lapho mhlawumbe kuzonidakala ukuthi ama-Democrat adonse amanye ama-Republican esayidini lawo. I'm sure ma sokusiyafika kuleso stage sizobona amanye ama-Republican bevumelana be lama-Democrat ukuthi u-President Trump wawuphula umthetho.
Kodwa nxa sikhangele ubufakazi obukhona kathesi, bukhona na obunye obungedlula lobo obungabangela ukubana ama Republicans akuqula ingqondo.
I think mfowethu makuthi lokho sokwenzakele bakubona kungasilocala elingenza ukuthi umuntu upresident ayimpeach. Angisazi ukuthi ama-Republican osokusele ukuthi abulale umuntu Trump, nakhona futhi I'm sure bazophikisa ukuthi bekule reason ambulalele yona, ngoba I think ama-Democrats ayebeke yacaca through ama-hearings laba ade bewenza emavikini la aphelileyo, lama-witness abawalethileyo, ama-diplomats, ama-career diplomats afike a-explaina kwacaca ukuthi ngempela uTrump wawuphula umthetho ngokunganikezi Ukraine imali eyayivunyelwe yiCongress ukuthi kumele inikezwe. Wasethi yena ngcono bamenzela i-favor yokuthi bayi-investigate uBiden onguyena okhokhelayo kuma-Democrats khona manje. I think lokho ku-very clear ku-anyone ofuna ukubona, ofuna ukuvuma. Ama-Republican angaba esansaro kwamanje bezama ukudinga indlela abangavika ngayo, but okusalayo ngathi ngabantu nje abazama ukuvika ngomunwe ngoba iqiniso liyacaca kulolu daba.
Lo ke umnumzana Dan Moyo, isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, njalo eyisiphatha amandla sebandla le-MDCT eMelika. Ube xoxa le-Studio 7 ecingweni esedolobheni le-Virginia.
Ata, wata, nata, prata, entita. Empopom, emapopoma, sakuti. Rasko. It's a number one band for my dance orchestra. Emadofu shada. Ejitumtwana lo umina ngiyamtanda. Nobuhle bakhe lobu funa ukumuthatha.
Ulithatha lesakuti sangale. Lesangale. Ulithatha lesakuti sangale. Lesangale.
Ulamanga wena mtita. Uyomona wena mtita. Wake wambona nemtita. Tela umazela ngaphona mtita.
Wake wadlula umbutshwa. Wadla futhi lo java. Umntwana lo wayengubova izolo ngimbonelo memba webutha.
Seka ugqoke isikedi.
Akutsho ukuthi yena usteady.
Kutsho ukuthi umntwana usteady.
Uzadiscover sekuleti. Ukuthi lesankalele. Liyadisguise lesankalele.
Ungazi uthi lisankalele. Ngiyalithanda isankalele. Emjithi umntwana lo umina ngiyamthanda. Nobuhle bakhe lobu funa ukumuthatha.
Let's talk about it.
See the future bright, right in the darkness, she is my light, light. When it's cold, journey, hold her tight, tight.
Love is blind, I say you don't know that. Do not get nange hearty, don't do that. Hang up, break it, hearty. Try me not to say when this party, bomb or clutch.
Chando lo juli, chando omi, yo. When we nipi sell the city, yo. Zimela man kilometer, you follow me, jenge twita.
Ngalo wono chando lo nyuru sa glitter. Uzangi jela mfana mi masu pita. Right now you think you are better. Manu wone mfana mi.
Ulithatha ulisa kuphi izankaleli? Ingoma imnandi ye, ingoma ka DJ Skhatha isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Abomndeni kaMuyi umnumzana Robert Mgabe lamhlanje bazahlangana lesiphathamandla sedalele High Court esibona ngokuchithwa kwempahla yabafi ngoba uMuyi wafa engalobanga i-will. iningi lithi impilo ilokhu siba lukhuni ngamandla ngesikhathi inhlanganiso ezabela abantu ukudla emhlabeni jikelele sithi ilizwe likusimo esibi kakhulu kwezokudla. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa. Kodwa ke zikhona ezinye indaba ngo-past 7 ntambama. Igama lami nguChris Gande, sidibane njalo.